Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But kuyasitshengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje ngeke samala, kungavuka phambili kwakusasa umnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhla ukhangelelwe ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edale lePhalamende okwenziwe amalunga ebandla le-CCC.
Manje basebeqala labo ukufana lezanuke yikuba kuthaba ngwasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back.
Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebelele Nzambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali.
Liyakhiwa idamu dadewethu, liyakhiwa bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi, but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyade kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda uselobele incwadi amalunga ebandla le-CCC alitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. Umdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awaseyiwo malunga ebandla le-CCC kusukela ngeviki edluleyo mhlazi ku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dube Gosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabi lesiqiniseka ukuthi lincwadi ingabe iliqiniso kumbe yasoqiniso, kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi leyi ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyenzwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ihungahunga ukuthi sesi-approach-e idale le-High Court koBulawayo sidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelele ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza kaqali ukubhalela izethu uyaqala announcer eParliament, kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesilamaphepha abavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili. Njalo uyakhumbula ukuthi khona ikubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhla ka-4 kodwa yena yona ize ehanjiswa namhlanje ezethu mhla ka-9. Kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo ifakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane zincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe senzwe nje zifike ibuyona vele sibhalwe kudala. But kuyasitshengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje asingeke samala, kungavuka phambili kwakusasa umnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo. Iproblem eyakuba khona yileyi enginazelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona leli bandla selikhethwe ekithi abanikazi selilibandla likaThabang. Now kungaba njalo kuyabanzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho because ukhetho kuleli lizwe kalusancedi ngoba uyahamba ekhethweni ukhetho lwakhona lusuke lungaqhutshwa kuhle noma lingaqhutshwanga kuhle liwine noma liwinile liwine kangakanani liyathathelwa futhi ama-MPs napho kususwa nje umuntu ozilaleleyo ezitredini. So ke yibo ubunzima engibubonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela okuhambe ngayo ngeminyaka leminye esanda kudlula.
Kahle kahle yena uThabang vele usebenza lobani?
Akakho yedwa uThabang okwakuqala siyakwazi ukuthi usebenza lezano okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza labanye akade sivele sisebenza labo isikhathi eside kodwa abacatshe ngemva kwakhe uThabang kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengelinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa. So siyakwazi ukuthi akakho yedwa azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi kodwa ke le iproject yezano esobala ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi abantu abakhitshiwe kukhona vilo kade kuthayinyelwe kukhona okuyikho ofuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze uThabang nje sesiba yilufudu nje lokusebenzisa kodwa yena uyabhadalwa ngemali ye-Political Finances Act okutsho ukuthi imali zonke kade ufuza ukuthi ziye ku-CCC ezama-MPs amaningi angaka esiwangenisileyo seziya kuya esikhwameni sikaThabang ngoba nguye oseyi-CCC kathesi nxa kuyikuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabang umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngiyabonga umsakazi ngikubingelele ngibingelele abalaleli emakhaya ngibingelele lonobhala jikelele lo sabambile kwesikhathane kungakayiwa kunkova ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo ubetshilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okay ukuthembisa abantu sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lati ngeyethu umzwilo babuchamisa emuva ekhuluma kaningi esithi hayi laba sezano labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khona apho phela and that is amaZimbabweans kwathi wabonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le so bezikhangelele ukuthi inhlanganiso zolethu tshintsho idemokhrasi nakho konke manje mase beqala labo kufana lezanu ke yikuba babuThabang wasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi ikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona. So laba bangakathola incwadi emsakazi hayi bazoyithola ngicabanga ku-DHL bangalenza iphutha ke bazame ke parliament ngoba barikholwe ngo-section 129(1)(k) ayibavumeli vele ukuthi bangene nje eParliament bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le kodwa ukungena phakathi hhayi abasengabahlonitshwa nje abasabasakwazi ukungena iziye phela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba manje lena lithini ngalokho?
Benze kahle kakhulu ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi kungabi khona othi yena yeyizanu lekwizanu lokhana kumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezano nje ngoba uThabang kanti ngoba uThabang yena lo abathi abamazi asebekhuluma kabe ngaye bethu bedakiwe eShabini kwathini kwathini yo ngoba uThabang bekucluster team ePinga South elidwa nguHonorable Kapuza yena lo abamphika abathi abamazi bamfaka kucluster bamhambisa le ukuthi ayosebenza uramile kuma primary for ilobhengula magwegwe waphuma number 1 futhi in terms of ukukhethwa ngabantu ngiyiwa iphume number 1 baseberobha bamrobha kodwa ke hayi asekho lapho namuhla. Into ekhona ukuthi inkantolo izofika lapha ibisifuna ke iconstitution ubabuThabang ulayo laba abanye abala kodwa ke angichiye leyo ngingaze ngathi preempt the court abantu yabona inkantolo izobheka konke lokho kodwa mina ungambuza mbona ngathi ba kuchabanga umi ku footing e right kakhulu e solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njoba kuthiwe into yabantu le abantu kube yiba abakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese ukuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye ukuthi abazoncedisa abazoncedisa bezoncedisa qo soba ngama councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eli 1 lesinto abakwazi nje ukukhuluma so ke hayi mina ngiyambonga ubaba uChabang uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethele endlini ethatha abantu bakubo ifike ithambani lapha nemathebeni ifike lingene kube yini eliphethe.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu olilunga lebandla lesi-CC ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphuthisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Shangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMatabeleland ukulethela izigaba zonke zeMatabeleland amanzi njalo lulokhe lungaphuthi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende oweMatabeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMatabeleland North.
Yes, yaqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe Mat North asisi provincial agricultural show yona le esewange siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show but lonyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amacha like Dinson Korea lama companies amacha wa China asasebenzele wangi lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawo amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lonyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula i-agricultural show yethu yeMatabeleland North ewangi.
Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation?
Uhulumende kathesi ugebha izibhorani efake ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi mat north lazo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwanise ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi la sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lonyaka so sifunde singavala amagethi kuzaba disturber labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale ubhizi kuyasetshenzwa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasure liyabe release njani ama funds kuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Hello ke ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omela isigaba seMatabeleland North obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usehambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa iMutapa Fund athi ngesokuhuquluza inotho yelizwe. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ma studio 7 siyazwa indaba le kachaba ngole sisi from kuvotwa kusakhampena elokhu yenza ilokhuzeni ivigoroni uchaba kusavota yenza ivigoroni lakathesi sokungathi sokuvotisa kufakwe ama-MPs kithi le senza ivigoroni futhi. So indaba evigoroni le kachaba ngole siyacela kungati ama kancane ngoba uma kuthi kulabantu abangasho ma-MPs abangafunekiwe laphana abangasho base bakubulawayo emathebeleleni abantu bayabaza kati waye kusiba ngudonga baziwe ngoba laba bantu noma silalela nje ukhona omunye obengathi uyasholwa but umuntu waphela siyakhulumisa indebele msi uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khona pha. So nesibongo sakhe nisesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kibo kuseswazini. So ambonti kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu. So iparty vele ayimele ukuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha iZimbabwe yasoya amandebele into kumele libe yazi akula umuntu ozondizana but indlela yakhona nje siphathwa ngayo US ukuthi singajabula asukuthi sizondelizana ukuthi ngiyamashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo yengasihambi kahle
and then thando ukuthi makhuphe izinhlelo kakhulu ngamavoti la kanti ezona kumanzora yakuyela ngapha ku CCC ekabira ayikhonje khona ngale kumanzora uyenze kuhle kakhulu
njani studiyani lonke basakazi labalaleli hayi siyazilalela izindawo kanti yena uchabangu ijelasi yakhe ngeyani nxa ichithibani lobe ngwe-3C ijelasi yakhe ngeyani umuntu omdala ngumntwana uyacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela laye kafuni kwakhilizwe ngani ngwezalo okucina kanti mina into engicela kuchamisa ubaba uchamisa hhayi ubaba chamisa hayi ungavusi lawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsile sivuseleni ilizwe baba akuzonda nokuthi waqilibezela kwaziwa abantu lathi singeni loba singazange siyevota siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izanu liyana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvusa ilizwe wena ngongavusi ilizwe hayi mna ngingagangakaza lilizwe siyacela mna yima umbone engiwucelayo kuwe angazi ukuthi ode yami ngafake ngahambi izifike kuwe kucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka babajamisa sizwele njengabantu abakho uNkulunkulu uzokukhulula ekunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula uNkulunkulu uzokuzwela uzobona nawe bengaze bazame ngelinye lapho uzothola uphambili.
Hawu sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo ngajabula li audio mayengafunda siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Skhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini base bezani PF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokho angathonisiswa labo ziyambiyambi laba batshontsha izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaca ube bake bebelenhloni mani bamkhiphe yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ikuthi nje uchamisa ngumuntu othuleyo ube ngom nomunye umuntu bekumele ukuthi laye angahlali phansi ngento kanjalo.
Balaleli labasakazi bonke ngikele ake mbonge ngokuvuswa inkosini. Ngicela ukuthi ke ndisilungisele indaba kaChabango lo. UChabango lo nqa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbubuchapho benziwa nguChamisa. Ezama la uzobulungiswa nguganga futhi ngoba la esezenzela yedwa ukuthi usolani kasikwazi vela sila ngitsho lokukwazi. Ube fandaze ebantwini akhulume lathi abantu esithi esivotayo abavoti abasapoti abalandeli we-3PC. Asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so. Laye ugangile kasihloniphe futhi engayenza ubulema phambi kwethu asifundi. Nxa kuyikuthi uChamisa ube wrong ube faqala sinike uburongo bakho ukuthi khayelani izitoko zami ngalokhu lalokhu 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 sibe kwazi bese simtshela ukuthi hhayi ucorrect Chabango wena yenza so to avoid lokho hhayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandlalo esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha azomfaka ukuthi senze intambi yakho asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu enyanyeka velela nxa ekhuluma so yikho kwenza kwamanye amazwe linanzeli izokuthi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulaliswa yikhona ukuthanda ukuzenzisa too much liyazenzisa nabalandeli bamatriphekuzeni baba-opposition ndifuna uzenzeka ntwanani ngomlimi asiwomlimi uye abantwana sebedubeke kakhulu sila bantwana abaningi abaphandle ngikhuluma sukela abantwana abangu-5 abasegangeni abahlezi egangeni khoya bebalekiswa isimo selizwe isithetho selikhorrekthi ilizwe lililungiswa lokhu eliwona ngamandla ezengathi yabukwa hhayi kawubukwa Chabango kawubukwa woze ebantwini uqaluqala usityeli ukuthi njengokuyini qalusityeli into yesola kuChamisa ungasityela siyizwisise sesikuthuma uthi hambe yokwenza ukuthi ngiyabonga
ngiyabingelela ekuseni kwi-Studio 7 abalaleli okhuluma ngo-Alec Nyakhez ngifuna ukukhuluma indaba kaChabango lo ozithi ungu-Secretary General we-3PC noma ngaze kube ngu-Secretary General we-3PC ngokutho kwakhe anti uma ezabhala incwadi usekretary umsezayo ukubhala lokho kuyawuvunyelwana elibandla ibandla akhuluma nalo yiliphi abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi ziyefika khona ngale anto kuthi kumele nje kuphela kukaChabango nezanu phefu nefazi imali abamphe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifuna izanu phefu kakhulu like e-Country Park bazama ukufithela umthuli Ncube sefuna ukumfaka nge-back door ungasoze kwenzakale okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcolileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isefika ephalamende la uzabonakala ukuthi izanu phefu ilesandla umba ilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhotha khona ngoba bayala ukuthi kukhitshwe labo bantu abafakwe ifazi okwesibili zabona namakhothi uthi ezenze njani uma uthi indawo lizaqhubeka ize efike ekhothi bazayiphatha njani lapho zabonakala ukuthi yisandla sezanu phefu sebezama udinga 2/3 majority nalwathi ekhuluma izolo ntambama ethi 2/3 majority izanu phefu ulamanga akula zanu phefu le 2/3 majority lamanga so angeke izenzele umathanda eparliament but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-3PC uze bakwazi ukuba ne-2/3 majority bayenze ugwelegwele babajwale ukubenza so akuphele Chabango bisele imali zabantu mtenda uba yi-speaker of parliament aso speaker of ZANU-PF you are speaker of the parliament of Zimbabwe so iyekela ugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona kuze kube nokuthula elizweni ngoba lina abantu bezanu nelenza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ngamelana nifohlele khona lokutshontsha lokho okungamelana lokho ongasokwenu so gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusuke kuye ndawo nombuso wenu ubaliwe ngiyabonga
hayibo hayibo abantu besisi bangayenza njalo kuthi umuntu angafaki umbono wakhe kuthi bona abamyazi ukuthi umuntu lo uvela ngaphi asizobandla lethu last time bafakile ama-candidate bayala ngceke ke especially u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi phi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kokadesi usekretari wabo wabhale incwadi vamuyazi ngisekretari wepati uyaziyo labantu abane but so buphuma elozo egcikeni wothi wona ulokhu zeni isekretari low asiyazi ukuthi umuntu obandla leni akulunganga lokhu akulunganga ngama-dictator lawo
Studio 7 njani bokhwes kanti lapho njani lapho hayi siyaphila kubi kubi kulelalizwe lakithi kumthokazi kubi kakhulu. Hhayi ngathatama shona azenzela mna ngakho ngase kuthi abantu bane-apartheid abe abanayo abantu i-apartheid abantu bakithi balungekazi banehlonipho abantu bakithi basuka sebekhathele nje simo lesi senzakalayo ukuthi emashoni kumele besuthe thina sihlambe and bethathe izinto ngapha. Hhayi ngaya ndingomlo unkulunkulu khonza siphenduleni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kwempi yele Israel lebutho lePalestine ele Hamas, iziphathamandla zakwele Israel zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo okwenze ukuthi inani lasebefile abe-Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho eHamas angena kwele Israel ngemkhumbi, indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo, benza isihluku, babulala abantu, bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi basiwa kuphi. Kodwa ibutho le-Israel lingene kwele Palestine esigabeni seGaza Strip, adubula indawo eziningi, kwafa amabutho eHamas amaningi. Ngolunye njalo udaba oluphathelane lezwe lezemelika, abachuchisi kudaba lukamnumzana Donald Trump wayengumongameli welemelika, bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe, athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Ubuhlaziya lolu daba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump. Even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia. Siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wetheswa icala lokuzama ukutshontsha i-election. E-New York wetheswa ulamacala ayi-2, 1 elokubhadala uStormy Daniels. Elinye yilo leli eloku inflate ama prices ama properties akhe just ukuthi a defraud uhulumende lama company. So ama Republican i-base I think bona bonke lokho ungathi abantu abalandlawa lakho balandela nje ipropaganda kaDonald Trump oyokuthi yena konke lokhu kwenziwa ngama Democrats ukwenzela ukuthi anga contest for the presidency esithi ngoba ama democracy ayesaba ukuthi uzowina. Sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzowetheswa icala ngawo amacala akhe la ngoba maningi kakhulu and the evidence iningi yokuthi izinto lezi wazenza.
Ngokubona kwakho amacala ona lawo awetheswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi egcine engakhethwanga umela ibandla lama Republicans kukhetholuza?
Well, iconstitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ubana a contest for the president. So uTrump simzwile sithi even angaze agwetshwe afakwe ikele tili uzo contesta for i-president. So ngezinye indlela kusho ukuthi i-base yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-conteste against uTrump ukuthi bathole i-traction kulo mjaho lo owama-Republican. So ngokubona kwami I think bazomnominata ngoba i-majority yakhona ingathi ifuna yena, kodwa angiboni ewina ku-general election ngoba ku general election kulama moderate Republicans angavumelani lazo lakho okwenziwa nguTrump, kulama independents angavumelani lakho okwenziwa nguTrump, kulabo mama abazondileyo kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion uma befuna ukwenza abortion. So ye angayiwini iprimary yama-Republican, kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungela izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.